Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 22 Nhlangula 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndiya kuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa igovernment iqhubekeke phambili ithi ayila mali yokuthi isinike thina sifune idollar yeAmerica endawo yokuthi ngiyo imali iyasebenza but isasikwanise ukuhamba emsebenzini kodwa kathesi esibhedlela amalisiminisamali tshwane ngendawo yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba.
Bangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente.
Kuqakathekile ukuthi sistabilize i-economy kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy sistabilize i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi isikhona. Sesingakhangela-ke ukuthi okungayenza ukuthi i-dollar lethu esizalifaka libe nesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini.
Abamandla eliphikisayo le-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe eleMelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azabhadisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa eChikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi kobulawayo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa, ngakho-ke kungcono baholiswe ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengelamali.
Sibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi siyitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi si-incapacitated ndaba yokuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa i-government iqhubekeke phambili ithi ayila mali yokuthi isinike thina sifune i-dollar yeAmerica endawo yokuthi ngiyo imali iyasebenza kathiqhubekeka phambili sithi kathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini siyazama ngokuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa kathesi esibhedlela amalisiminisamali tshwane le ndawo yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba. I-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzini.
Unkosikazi Mongi waMathema, umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo, uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo.
Okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli. Kuningi okudingakalayo kugoqela indawo yokuhlala. Isifiso sethu yukuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu, yikho sifuna thina imali ethengayo.
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelashwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonale uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho, kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela seParirenyatho eHarare balokhe betshengisela kodwa namhlanje bavinjwe amapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association utshele iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole ngemali yesibambiso sebail isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabe bandla eliphikisayo LCCC babotshwe ngeviki edluleyo besethiswa icala lokuphehla udlame enyathime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba Classics ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokitshi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihlezo Ndadube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula olwe-local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwe kulolu mhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Lo mhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwebhupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina The Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo sesenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabo abantu abalama matches lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi sezihlala zethuyile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe communitizing labe public relations labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzochaza lumhlangano njalo bekulembuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inyefti ingozi ezayenzakala besebenzelana nabafundisi lama local peace committees akhona. Ngabe thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi namapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule yama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo ukuthaziwa abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhanya ngani uyawona bakwanise ukugijima bereport abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashethi ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano enje iqhakathekile ukuthi yenzakale ezigabeni zonke ngoba laba amadzotsa sehambethwela amabhemba kukhangani sebeqhela.
Lo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Wexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe usetshenziswe elemelika ukuze umnotho udlaliseke. Umbiko awethulele uZulu enkundleni ye-Twitter, uMnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009 ngoba sokusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labezempilakahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumente wakhe uzaqeda njalo inkohlakalo yona yathi isibhakhile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uNomzana Abednego Bhebhe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigcile kakhulu ku-government yaze yachithekela kumakampani azimeleyo yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa sizange siqade ukuthwala lokhu se-corruption kusho ukuthi lizwe kalingeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzathutha ukuthi ukuxhala kwangikhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwakazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa, azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphandle phansi komhlabathi elazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBC. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko asilomso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factories evuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe nesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini. Sesikufaka in place then uhulumende sesisebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngitsho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntukamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba okuthiwa nguMthuli Ncube uvele yena mbone ngani kule mbuzo eminingi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminister, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye esithi ufuna ukukhipha i-bond note. Osesithi lona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho umnotho uthuthuka njani ngemali edivalwa every day. Uzakubona ukuthi abantu laba abanye abangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantu abethu bacine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense. Ntungamini,
uMnumzana Abednego Bhebhe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, wexoxa lo Ntungamenkomo weStudio 7. Umuntu kamile kuxoxwe njalo lengcwethi kwezenotho uNomzana Regis Shoko yena othi ngomumo okhona akulula ukuthi ilizwe libuyele ekusebenziseni idola leMelika.
I think you want to be so good to the dollar economy. Kulula ukuthi kukhulume but singakhangela engemuva lapho sidilakaze khona bekuhlezi kwamareserve amabhenki yethu and their foreign currency account offshore they were sitting on money over 7.5 billion still sidilakaiza imali yonkenana kayileta locally onshore kwi-economy yeZimbabwe yenza kwaba lula ukudolarize khathesi njewa sisinje so amabhenki wonke abone ukuthi ane-capacity loba ama-reserves angawo ngoba ngasoze isizwe ngokwazo athinki le reserve ye-1 billion ye-6 lie sibambile so ukuthi sikhulume ngokuthi siyadolariza sisupporta i-dollarization yankona ngani ngoba izinama-exported akafikulileve ukuthi angasupport i-full dollarization kulula for ama-politician ukuthi athi kona sisadolariza kulula for umuntu ukuthi athi kasiphiwe namasala amadola kodwa amadola akhona khona yini oqakathekileyo ukuthi siqale siwathole la madola ngoba thila ama-reserve owakathesi to support a full dollarized economy yikubona lalabo ababhadalisa ngama-US dollar ne-change yebahlupha kathesi bakuthiyabazekuna i-change behlanganise lamabhondi bona lawo oqakathekileyo ukuthi nxa funa-dollariza imali yokuthi i-support i-full dollarization ye-economy iyavela nga
kodwa bathi abe-triple C ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization umnotho wasebenza kuhle ngakho akulalutho olungehlula kathesi ungathini ngalokho
yikho ngaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga eZimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali maphandle kwamazwe athi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion bawa-unlocka ngokudolariza ikubona amabhenki esasedolarization ayanika abantu amalonzi ngama-US dollar khathesi akula bhenki engakhuluma ukuthi ilama-offshore reserves anjalo angasupporta i-full dollarization ikubona amadola asosecretize babo khathesi ngamadola nomali avela ku-export ngamadola avela ku-diaspora remittance akula mntu othi uhlezi phezu kwama-reserves anjalo uthi khulume ngoka-2009 bekulula ngoba amabhanga ngokwawo adela imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into zakho ama-transaction ahambe
njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima kuyini okungaba lula ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle
iqiniso elikhona yikungaba lula ukuthi senza ukuthi ayi-social contract ilebhaka ihlale phansi ubhizimusi behlala phansi lohulumende bevumelane ukuthi ayi-social contract bevumelane ukuthi ama-private amalapha for iy'nyanga ezingu-6 ezilandelayo zihamba so phinde suke kunabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlule yi-exchange rate azivumelane ukuthi idollar livela lilaphawa awuyangisi ukuthi idollar is 1 to 2000 against American dollar
uMnumzana Regis Shoko yingcwethi kwezenotho bexoxa lo ntungameli komo weStudio 7. Kulaptop namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjengekwele South Africa. Uhlelo lwesizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Fike eGoli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangalani ufika khonapho lanamhlanje?
Ufika kwami eGoli ngiyabe ngiqamba amanga nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfo wethu vele ngathi ngisensuka ekhale kwakusele connection lomsebenzi owamele ngifike ngowenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele ngokususenzimbabwe kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha eSouth Africa bangamngena kahle ngafika nganje hayi ngahlala ngomfowethu kahle hayi akuzange kwabe problem kuze kube manje ngathi wasengihambisa emsebenzini lapho wayengitholele khona umsebenzi ngafika kukhulisana labelungu abelungu bathi hayi wena ula experience ungela experience kanjalo hayi ngcono ukuthi uqalise watch zitha leyo musa ngathi hayi akula problem mina into engilandileyo eGoli uzosebenza
Yes.
Ngiyaqala ke ukusebenza ke watches itshala e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wona kubona kwakho?
Ah, ukusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange ngaba nzima kakhulu. Ngoba mawusebenza endaweni restaurant very mostly abantu abaningi bathola abantu basekhaya, kwabuhlangene nje lama South African but most kwa abantu basekhaya. Ngifundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngiwatshisa almost 1 year ngiwatshisa emuva then the other year basebengisusa lapho bamfaka kwenye department then second year futhi mangisusa kwenye department le bangisa kwenye department the other year futhi nasuka futhi sengisiya kwenye department uthenge i-department le engangiyo ngansesebhala lapho sengisebenza lesusha umlungu wathi hayi amelanga ukuthi ufanele ngabe lapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukwenza induna mina ngicabanga ukwenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusethanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona already umuntu evela esuka eZimbabwe eZimbabwe kasigudu ngoba besenza amakhosi navele ngangisuke ngenzile ikhosi le yamakhompyutha so ngangigudu vele in teams for amakhompyutha so uthethe ngifaka laphana vele kimi zanga ngaba le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho engisebenza.
Yes, so umanager kumbe sibeka sithini?
Yeah, hayi manje ngimanager lasebenza khona, i-general manager.
Ye, kunjani ukusebenza khonapho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa?
Ukusebenza khona bekumnandi. Kodwa kusikwesi isikhathi akukho mnandi ngoba lapho mawusebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi mawusebenza yakuwa Friday, Monday to Friday, hayi. Ngiyasebenza nge-Saturday, Sunday, ngiyavuka ngi-off ngizosihlalela. Lapho egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday ikho ama-days abelungu abakudinga khona so yi-difference enkulu kakhulu so uyabuzitshela ukuthi Saturday kumele ngihambe ngoba egoli kumnandi kuyazomnandi kuphela so uyabuzitshela kanjalo kodwa lapho egoli yabufunakala emsebenzini so yiuhlukana kwangikhona ukuthi lapho uthole i-off during the week.
Ye, kodwa kuyasebenzeka yini njengoba kule Operation Dudula kumbe libhekana nobunzima?
Ubunzima kubhekane labo for sure asifuni kuqamba amanga ngoba indawo lezokudlela vele most isiphethe yithi abantu basekhaya la insebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya and abanye abankoda abayitshisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and be under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephoibe ngoba usebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle or abantu sebegida phandle ngoba kwenye kwenye iday bake babuya batoyitoya phandle lucky ungamulawa wayikhona waphuma wakhulukisana lawo basuka badlula bahamba. So okwamanje hayi akusekho mnandi vele mawusebenza yakuzitshela ukuthi sengisebenzela nje ukuthi ngivuke ngiphila ngithole ukudla nokuthi abantwana bevuke besesikolweni ngoba mosesebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi ingane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona eqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula khona nxa ngibona besebenza kwazole ngiva kuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala.
Ye, phosela ukugcina baba.
Hayi ngokutsho babuduke ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele izwile ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama permits ngoba iningi lawa labantu esizo lawa labasebenzisa ama permits futhi ama permits abazo expire elini bawarid into abakwazi ukuthola la abanye abathola kulo muntu sokwazama vele bazotshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lomsebenzi yokuphela ngoba already labantu esibatrainayo okuthiwa mele be replaced abantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abachiyayo umsebenzi abamiswayo awubithi utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amaphepha akho asegovalide so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plathi unkulunkulu uzasihawukele sibazekuvike uright lathi siye sibuyele ekhaya siye sithole umsebenzi njengabanye abantwana singela pressure lesihlayo njengamanje hayi mangesile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babeduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengomanje ukuthi hayi wipray ukuthi one day sibe sibuye ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya yinto esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephrefere ukuthi eshi ngabe sisezimbabwe ngabe senzani ngabe asibuyela sisuke kuwona so uwishi lathi ukuthi sibuyele ezimbabwe sihlala lapha ekhaya.
Lo ngumnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka ezimbabwe osebenza kule South Africa sixoxe laye esejohannesburg. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni, ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level, ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison, lapho umkhokheli we-Athuzi avalelwe khona, njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa. uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela uhlangothi olubona ngezemfundo ku-R2s. Umnumzana Gerald Tabengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where Amalgamated Rhodesia Senior of Zimbabwe President Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So this is the research department liaising with the national president. We decided that we needed 25 schools at Shikurubi maximum prison.
Lokhu kuza ngemva kokubotshwa komkhokheli we-R2s esetheswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengohlangothi kanye layomkhokheli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Uthabengwa uqhubekethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafazo Jigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi maximum prison.
Kuyinto enje nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale nje. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Labo abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Babekhangelela ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngubaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze lento ayijwayeleyo njalo ayithandayo. Oyokufundisa, efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Hayi, kuhle kakhulu. Kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo, simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi maximum prison, ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakwesukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi maximum prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisanga ngenjabulo ngumthembo osithembayo okeps tubeng city asidibaneni wapha 6 ekuseni. Ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.